umphathi ntambo wezemali umnzana umthuli Ncube uyabona uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe ngamadola eAmerica 50 la madola la aya yenela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishin ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi 2.5 liters akuncedi lutho lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle lokho nje ukuphonga ukukhipha nje okuyincwezana lokho angiboni ukuthi kunganceda lutho yengizwa kuthiwa khona yena laye uthi yena impilo yabantu bezimbabwe izalo zezimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umsika wakhona uzachipha kancane hayi angiboni mina ukuthi umthuli Ncube lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi ngoba ungazinanzelisise ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe akula production angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane we-COVID onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe impahla zebe zilokhu zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe intengo yemali yamarandi lama-US dollar iza kuba lokhu ikhwela okokuthi siyacina sesithenga isinkwa kathi sesithenga isinkwa nge-$90 ama-Zimbabwe dollars siyacina sithenga isinkwa ngo-December nge-$200 nge-$500 so ukuthi vele lokhu akukhulumayo kukhulunywa njengomuntu nje oziphophelayo intengo yangaphandle kwelizwe yiyo enza imali yangaphandle kwelizwe yenza ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe ibe ngathi izima
umnumzana Ncube ukhulume njalo ngeVictoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona ubona lokhu kungaba njani bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzisi
ye sokuthiwa khona akubele kuza kuba lomsika i-stock exchange eVictoria Falls kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapho angikhole ukuthi ngabantu belizweni le i-stock exchange isebenza endaweni evele isenziwa ibhizimisi oHarare koBulawayo ngaye bathe nje i-stock exchange yakoBulawayo ye asibone lokho khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadelistwa nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka imali zakhe emsikeni omutsha oweVictoria Falls ngapha umsika omkhulu we-stock exchange uvalwa hatshi yikho kuthiwa khona kulama policy inconsistencies angiboni ukuthi dade sithandekile lokho kukhulunywa ngumthuli Ncube kuza kwenzakala.